Lanxa uhulumende sesungule uhlelo lwesiphala senkosi lapho induna lazo ezizabela uZulu oselwayo ukudla, iningi lezakhamizi zithi lokhu kudla kakwenele uZulu olambayo. Unkosikazi Eunice Moyo oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba uthi baphakathi kwendlala enkulu.
Indlala iningi kakhulu ekhaya, abantu siyalamba, namanzi vele kakula. Siphila nzima, le nkomo zinjani sezisifa, kulatshani nje obubona kunje kuwomile. Umumbu basiphile nje khathesi, siphiwe khonokho nje okokuthi siyagayisa, kodwa saphiwa abanye, abanye kabaphiwanga. Usuthi khonokho kuphiwe lawe, usucuphela yena lowo makhelwane ngoba kunzima ukuthi wena udle omunye wakho enjani engalakudla.
Umnumzana Khumbulani Moyo ohlale esigabeni lesi uthi labantwana besikolo bathole nzima ngendlala.
Uzuzwele umntwana esiye esikolo ekuseni umbone ehambe nunubele, uzuphose umbuzo ukuthi wanunubala uhamba njani, i-answer iyabe ukuthi angidlanga lutho. So umntwana nxa esiye esikolo engadlanga lutho kugcina kum-affecta lasezifundweni zakhe, agcine engasafundanga kuhle njengabanye ngoba uyahlutshwa indlala.
Khuluma ngesikhathi kugcotshwa induna ukhwatalala emawaza, induna ematshetsheni umnumzana Mbiko Masuku ukhuthaze uZulu ukuthi anakekelane ngalesi sikhathi sendlala.
Nxawudinga indawo yokulala, qala kwakuthuqa kuzwe umsindo, ngeza abantwana bebanga umsindo isusazi ukuthi basuthi la uzaphekela udle. Kathesi kukhangelwa izinja, ungabona inja icakile ayidlulwe phambili. Konke lokho kwenziwa ngumumo esikuwo owendlala. Kuyadingeka ke ukuthi sisondelelane, sibe seduze duze sonke, sincedisane.
Inkokheli yezinduna uMjane Khumalo uthi uhulumende sengeze ukudla ukupha uZulu ukuze kulwisane lendlala.
Phezu kwalokho elikuncediswa ngakho ngabe-social welfare, unika amasakadi khulu 100 iwadi ngayinye ngayinye ngohlelo lwesiphala senkosi. Iqala abantu abaswelayo mhlawumbe abangangenanga ku-welfare, le muli lapho abantwana abagcinane khona bebodwa lezigoga.
Uphinde waxwayisa abanye bakhe ukuthi bazabotshwa nxa bengaphambula lokhu kudla.
Kungathi umumbu lo uzonceda abantu abalambayo, thina bese siqoqoda ijele, sesiwuthengisile lowo mumbu, ingabe sesinika bemuli yethu kuphela, singasaniki abantu laba ukuthiwe sibanike. Asincedisi imuli zonke ukuba zingafi ngendlala, ikhona indlala lonyaka asithandabuzi.
Kusenjalo izakhamizi zeDambashoko sezisungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ukuze zithole ukwelatshwa eduzane. Umnumzana Sikhululiwe Dube udokwamanje sebeyakhe ibhokisi kodwa babhekane le ndube ezithize.
Kusese imizamo yami yezakhamizi ukusebenza konke lapha, kuhamba kancane kakhulu, obhilida bavolontiya. Kuyake ukuthi kungadobhakala imali encane nje baphonga uphoselwa, singeke sithi bayabhadalwa, yikho kuhamba kancane. Bakha kuphela ngolwesithathu, lawa amanye amalanga besakha kwezinye indawo. So ukuthi singathola mhlawumbe umuntu ongasincedisa idona, obhilida baphiwe imali, bengakha almost every day.
Umnumzana Mbekezeli Ndlovu odlala kule ndawo uthi kubalulekile ukuthi likliniki yakhiwe ngokuphangisa.
Ikliniki esilikwe ikhatshana, esitenmo ikhatshana, kwanda kukhatshana. So indlela zokuhamba zithwalisa abantu nzima. So zizama ukuthi abantu bangabi lohlupho olukhulu xa bethe baphatheka basondele khona apeduzane. Kanti asikhangelelanga ukuthi izasiza iDambashoko village yodwa, akhona ama-villages aseduza njengemagedleni, ishake lapha eshale, nsindi lapha, labo bazasizakala khonapha. Labo ngabe nje ngabe siyafisa ukuthi labo ngabe baphatheka sincediseni, ngoba nxa isiphelile akula muntu ovalelwayo.
Iningi lezakhamizi lihamba umango omude emaphandleni ukuyafinyelela ezempilakahle, okudala ukuswelakala kwempilo kwesinye isikhathi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.